sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthokazo omuhle, siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhla ka 15 Ncwabazi 2018. Igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi lilethemba lokuthi lizanqoba udaba lokhetho oluphanyekwe emthethwandaba ngumanyano we-MDC Alliance.
Ibandla leZANU-PF lilungiselele ilanga ibandla leZANU-PF i-team ka-president ilungiselele kulamagqwetha amadoda sibili othina masa labo mangwana.
Ingcwethi kwezemithetho ithi akwaziwa ukuthi umthethwandaba uzathatha isinqumo bani kudaba lwezokhetho.
Vela amacala nje kalula, asonto elula, abantu bangaze bakhangelele ukuthi kumbe njengoba sesimangele sokusitsho ukuthi hayi ingxenye ikhothi izavumelana lapho kuziningi izinto. Icala lingalashwa nje.
Abalobi bengwalo zesiNdebele sebesebenzisa omabonakude ukwenzela ukukhanga abantu ukuthi babale ingwalo zabo.
Unjani lapho salukazi sami?
Wena sanyanda, awuhambi edakela kulabo kwadu nathalapho.
Sinawo amalobi esiwathengisayo, hayi awahambi kakhulu, kodwa sikhangela ukuthi ngoba sesifakeke ku-DVD abantu abaningi bazokwanisa ukuthi babuke i-DVD.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kudaba lokhetho oluphanyekwe emthethwandaba we-Constitutional Court ngumanyano we-MDC Alliance othi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla lelithi udaba lolu kumele lulahlwe ngomthethwandaba ngoba kakufakwanga ngendlela eqondileyo. Umanyano we-MDC Alliance uthi umnangagwa wancediswa i-Commission ye-Zimbabwe Electoral Commission ukuthi anqobe kukhetho lukamongameli. Ngakho-ke bafuna ukuthi umnumzana Nelson Chamisa angene esihlalweni sikamongameli. Umnumzana Billy Gawule olilunga lebandla leZANU-PF uthi umanyano lo uzadibana lamagqwetha abameleyo akhaliphe okumangalisayo.
Ibandla leZANU-PF lilungiselele ilanga ibandla leZANU-PF i-team ka-president ilungiselele kulamagqwetha amadoda sibili othina masa labo mangwana le-team zabo zenzani. Hayi umsebenzi yenziwa sila kulanto ethuse umuntu wonke ngoba kulungiselelo kanqa abantu beseza ikoti yeza decider. Yiyo emelini kuthiwa ukuthi decide. But kodwa phela amagqwetha phela kathi isizathu abasibonayo ukuthi lokwana kukhanjiswanga kuhle isikhathi sakhona sifika into yakhona ayifikanga kuhle kozokona kwamamele kubani. Lanxa umthetho ungasathanga walahlela kahlala laphana kodwa ngezinye zezizathu abazibalayo ukuthi kucelele MDC basilele ngakhonapho bengakabuyi kuyo yona indikimba yendaba eyiyo emqoka yokuthi kanti laphana kwahamba njani laphana kwahamba njani ngendaweni zokuvotela.
Kodwa libona zani lizanqoba yini kudaba lolo? Ngalo ungangena sibili kuthiwa yangaya.
Akula lutho labo Gibbs isikhathi nje temetro of isikhathi kuphela. Oh kuqhuba isikhathi nje mbona ngani kodwa indaba lezi zisemakhodi Gibbs kodwa isikhathi anti siyasithi thina akumelanga sibe sikhuluma ngazo. Kumele ukuthi umthetho siwunike isikhathi ukuthi ngoba kabe singathi akula lutho kuvuke kungalalutho kathi anje babona abantu beZANU-PF babesazi ukuthi wakhuluma ngani. Kodwa-ke okuliqiniso ukuthi nxa ngikhangela nje hhayi ngumnyama ngelampisi.
Umnumzana Billy Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Job Sibanda igqwetha elibona ngelungelo loluntu.
I-petition le bayifayile belandela umthetho lo omutsha we-constitution ovumelayo ukuthi loba ngubani okade eyi-contestant kuma-elections akhona nxa engasuthiseki abe lakho ukuthi ayekhothi yona leyo i-constitutional court esiya-challenger i-result yakhona. So MDC benze khonokho. So umthetho uthi wona ngemva kwe-3 days i-petition le isiseviwe ngikhona bezayihambisa be-MDC sebeyihambisile already bayihambise bayiseve upresident nalo okhethiweyo bayiseve le-VEC bona laba abayibo ababe-organize ama-elections akhona bebabonisa ukuthi bona ba-challenge i-election leyo ngaluphi and then labana abantu abaseviweyo baba lamalanga amathathu langaphambanisi 3 or 5 days kona phansi akhumbule kuhle kodwa bayaphiwa insukwana ezithize ezokuthi baphendule basho ukuthi bona baphendula besithini and then babe sebeseva ke amaphepha abo nalawo ukuphikisa uMDCA and then iMDCA ingamukela lawo maphepha awukuphikisa bayavunyelwa njalo ngumthetho ukuthi baphinde bafayile amanye futhi okusho ngama answering papers beyase answering affidavit konke lokho kwenzakala ngemva kwe 3 days and then ngehlanga les 14 ilanga les 14 lingakafiki kumele udaba lwakho na lube solusethwe down constitutional court lapho ke oluza phikiswa nakhona abantu sebephikisana ukuthi lokho kwahamba so labana bephikisa lezi hayi kwahamba ngalindlela
impumela yakho nokho kwenzakalayo kambe kungenzakalani kungaphuma ndani ngamafutshane babasibanda
well njengoba bengishilo phambilini ukuthi bona uChamisa bathi bona bafisa ukuthi i-court ithi uChamisa nguye owina ama-elections nxa kuyikuthi kwehlula i-court inalify ama-elections lawana imisibiza kamanye ama-elections amalanga inyanga ezimbili zingakadluli so ikhona lokho okungenzakala kumbe icala lilahlwe akulokunye okwesine
abantu bakhangelele sibili ukuthi icala lingaphuma ngendlela abayifisa ngayo wena-ke njengegqweda sibili ubona ngani pho kungaphumani kona
well singazi I'll tell you ukuthi into enjalo vele amacala nje so kalula asiyo nto elula abantu bangaze bakhangelele ukuthi kumbe njengoba sesimangele sokusitsho ukuthi hhayi ingxenye ikhoti izavumelana kuziningi izinto icala lingalashwa nje ngesizathu sona leso kathi sisixuxa nje kathesi esokuthi bayahlulekile ukuseva amaphepha ekhwekhwe lapho kade kumele bayaseve khona lilahle ucala ngenxa yakhonokho engxenye kuvele futhi amanye ama-technicalities amaninginingi angavela angayenza ukuthi icala lilahle lobu fakazi futhi bona lobo buyabuye bethebe ecourt labo kungenzakala ukuthi ikhoti ithi thina ubufakazi lobo elibulethayo siyabubona yi kodwa thina kabusisuthisi kasikuboni ingani loba izinto aluba kuthiwa ziyenzakala ngendlela lina elitsho ngayo kwakuzaba le results eyehlukeneyo so asiyonto elula kulo msebenzi omkhulu kakhulu
lo umnumzana Job Sibanda igqweda elibona ngelungelo loluntu ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo kusenjalo umnumzana Thandeko Zithi Mkandla ingcwadi kwezombusazwe uthi umnotho weZimbabwe kawusoze uguquke nxa kungagcotshwa umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuba ngumongameli weZimbabwe
angasithi nxa kungagcotshwa yena lo undoda esivele silaye khathesi kangiboni ukuthi kuzalunga ngobana ukungena kwakhe kuvele sekule nkulumo sokwenzakale lezi gigaba eziningi ngemva kokhetho lolu ebesilayo ngoba lalabo abanye siyabala lapha lakuloku kuthiwa yi-social media abathi bona kunzima ukuthi balethe imali zabo lapha ngobana kukhanya izinto zasoze zintshintshe nanku loko kudutshulwa abantu bebulawa abantu becatsha abantu bebotshwa kutsho ukuthi ngiyindlela labo abalezimali zabo abazifuna ukuzozihlanyela laba abanye bakhona bangisaba besesabela khona lokuthi ilizwe elingelakuzinza hhayi imali ingazake indlela kanti-ke kungagcotshwa lo ujaha ophikisana lo mongameli lo obekade khona lakho kuzathatha isikhathi ukuthi umnotho uphakame ngobana labo bazabe besafuna ukubona ukuthi kambe lo yena usithwalelini ngoba nanxa engenile laye laba abanye engxenye bangavusa imhlonga babangemsilo engakutsho nje ukuthi uze umnotho weZimbabwe uphakame kuzathatha isikhanyana esithize kungakhathalekile ukuthi ngubani ongenileyo ngoba amanzi adungekile laba azazaba ahlanzeke khona kuyathatha isikhathi
kodwa besike sabona abamanye amazwe ikakhulu eEurope bengani bathembisa ukubana ukhetho lungenziwa ngemfanelo bayathukulula izikhwama zabo bathele bathulule imali elizweni akusayenzakali lo
kuzakwenzakala njani angithi uyatho ukuthi bebesithi nxa lunziwe ngemfanelo manje njengoba le ndaba isenkantolo isemthethwandaba lwenziwe ngemfanelo yini angithi ukhetho olwenziwe ngemfanelo yilolo luthi nxa abantu bevela khona onqobileyo azijayele ihlombe ochiweyo laye avume athi hhayi lapha ngidliwe asiqhubekeni siye phambili ukuhambisana emakhothi lokhu lokubulawa kwabantu lokunyamalala kwabantu uyisibonelo sokuthi ukhetho lolu lulokhobe kaluhanjiswa ngakuhle. Ngakho labona bade sithi bazayithela imali, baza ke bame lezikhwama zabo zemali, bazibambe ngoba na ukhetho alusahambanga ngemfanelo.
Manje pho kwenziweni baba Khabo? Siyabona ukubana sekuzanyiwe imizamo eminingi lokho kusehlula. Kuyini okungenziwa njengoba ukhetho lalo lukhanya lusehlula ukuthi lulungisise ingxaki zelizwe?
Kanti kuba lukhulu okunye okubuzayo, njalo kuba lukhulu lokuthi umuntu akukhulume emweni. Okunye uyakukhulumela ngaphakathi njengomakide sola uchago. Kunengi okungenziwa kodwa okunye phela akuzinto eziphonga ukukhulunywa nje mahlayana.
Umnumzana Tandewo Zintimkandla, incwadi kwezombusazwe, uxoxe lo Chris Gande weStudio 7 eseGwanda. iStudio 7 ixoxe labanye abantu abalezihlobo ezincwatshwe emathuneni eGwanda Heroes Acre. Sixoxe labo ngosuku lokunanza amaqhawe alwa impi yenkululeko. Nangu omunye wabo.
Ibizo lami nguPapa Magabo, olele lapha ngobaba wami uKembe Magabo. Ibizo lakhe lempini wakuthiwa nguJerry. Wayengomunye wama-veterans abalelwa uzibusi wethu. Lanamhlanje lokhu sisamkhumbula iminyaka yonke, siyabuya sizombona. Siyathemba ukuthi laye lapha alele khona usikhangele nje abantu bakhe labazukulu bakhe, ukhangele yonke imu.
Lina lizizwa lihlonipheke kangakanani ukuthi libe lo baba wenu olele lapha?
Sizizwa sihlonipheke kakhulu ngoba iminyaka yonke sabe siphathwa ngendlela ehloniphekayo.
Kukhona yini uncedo elilithola mhlawumbe kuhulumende olokuphathisa abantwana bamaqhawe?
Umna wami okugcina okuthiwa nguMathini wayefundiswa inhlanganiso yamawo veterans, wayiwa yembhadalela imali yesikolo.
Sesikhangele yonale indawo lapho amaqhawe la alele khona, liyajabula ngesimo salindawo.
Ya, siyajabula kodwa besifisa ukuthi ngakuyaba la manzi ukuthi abantwana bathole amanzi okunatha.
Siphinde saxoxa lo mntwana welinye lamaqhawe elisemathuneni eGwanda. Nangu laye wethula okusesifubeni sakhe.
Mina nguTamuka Mangena, ngimele imuli kaThe Late Nefati Mangena oliqhawe walala lapha ngeminyaka 2006. Ubaba uMangena ngubaba wasebenzela kakhulu imuli lelizwe lonke at large. Sitsho njalo ngoba abadala bamfaka lapha belesizathu. Umuntu wabotshwa kakhulu during the liberation struggle. Umuntu wasacrifice during the land reform. Wayenza into eziningi for empowerment yama-blacks. So now siyabonga new dispensation is still continuing lo msebenzi wokunanza amaqhawe ethu. Ende siyabonga kakhulu sisithi yakukontinue kunjalo kuleli lizwe. Wawumangena sakukhumbula la wonke amaqhawe wonke alapha agoqela ubaba uGift in Love, umngane wakho omkhulu, lawo bonke osami ngcuke kangani bakho, sithi lapha lokuthula zalokho silikhumbula every year kuze kube nini nanini. Kusekunenge sokuqalelayo ukuthi kusincedise kakhulu ku-school fees sabantwana abanawethu, abanye bakontinue ngesikolo. Unfortunately abanye bayathola kodwa abanye abakatholi. So sicela ukuthi sincediswe khonapho ukuthi kwenze follow up every muntu olele lapho ukuthi how are these people, bahlezi njani abantwana kulawo muzi. Uhulumende kalandele muzi by muzi olabantu abalelelayo, bacheke ngakho sinsikhathi abantu besayokuya emahofisini. Sometimes abantu abangalalwazi ukuthi kwenzakalani kuhulumende. So there's a lot of umsebenzi to do le awareness ukuthi kule ma-resources ama-offers le ma-widowers akhona kugovernment. Sicela futhi uhulumende asikhangelele kakhulu imisebenzi ngoba kula weye ungayenza khona imuli yabiningi labazukulu, uyabusele unguye okhangela konke. So nga ungasebenzi, you need ukuthi la uthole umsebenzi ungcono uze ukuthi babhadale esikolo babhadale ama-rates bangafani labanye abantwana abangasela abazali.
Lo ngumnumzana Tamuka Mangena, isihlobo somunye wabangcwatshwe eGwanda Heroes Acre. Silokeke sikudaba olufanayo kulabantu abaningi abavela kwele Zimbabwe abethekelele kwele Botswana ngosuku lokunanza amaqhawe besiyaphandela imuli zabo. Iningi labo bathenga bethengisa impahla. Martin Ngwenya usethulela lolu daba.
Abanye abeZimbabwe lokhu beqhubeka bethenga impahla endlini efana lokudla ngaphandle kwelizwe. Intengo yempahla eningi iqhubeka iphezulu eZimbabwe, kodwa iningi lalicabanga ukuthi uhulumende ozaphanga alungise lokhu, kodwa lokhu kuqhubeka ndawonye lokusilela kwemali. Unkosikazi Sipho Ndlovu yena okade echaphele ehabrini ngekhefu lamaqhawe uthi ubuningi babantu abangena eBotswana bezothenga impahla bubonakala emngceleni wePlumtree leRamokgwebane lapho okulendwendwe ezinde.
Bengihambile bengiye eBotswana ngiyezama ukuthenga igrocery ngoba ngapha lokhu kudura. After ama-elections akukabi lo tshintsho ngoba izolo iborder ibigcwele ikakhulu esayidini yeBotswana, sithethe isikhathi ukuthi sikrose. Namhlanje futhi amaline abemade kakhulu sesiphenduka, kodwa hayi namhlabe befast bona ama-officials eBotswana, but the queues were very long.
Umnumzana Mthabisi Dube uthi kuyadanisa ukuthi ngesikhathi sekhefu kumele abantu bephumule, bona babonakala bechapha umngcele ukuthi bayithenga ngitsho lokuncane okwendlini.
Hayi kuyadanisa kakhulu ukuthi awukabi lo tshintsho kakhulu ngoba lokhu sithenga impahla kwamazwe aseduzane lathi njengeZimbabwe. Sasilethemba lokuthi kuzathi kufika lesi sikhathi konke kuyabe sokungcono ekhaya, kodwa asikawuboni umehluko.
Abacubungula ezomnotho bathi ukuthi abantu beqhube bethenga impahla emazweni angomakhelwane ayisiyo sitshengiselo esiqondileyo ukuthi umnotho usendleleni eqondileyo. Umnumzana Bekthemba Ndlovu uthi akumelanga abantu babe bethenga impahla phandle kwelizwe ngalesi sikhathi.
Abantu sibona belokhe bethululeka bengena emazweni anjengabo Botswana kanye leSouth Africa besiyafuna ama-groceries. Lokhu akusinike ithemba elihle njengoba besikhangelela ukuthi ngalesi sikhathi ngabe ilizwe seliqalisile ukulungisa izinto abantu abangathenga khona kungalani sidingo sokuthi baye emazweni angaphandle.
AbeZimbabwe abangena ngobuningi besiyathenga ikakhulu emadolobheni afana leFrancistown, bona baseduze lomngcele weZimbabwe. Lokhu kuthuthukisa umnotho walezi ndawo okuyimali okumele ingabe iyasetshenziswa eZimbabwe ikhuphukisa umnotho lokudala imisebenzi. Enye ibhizimisi intsha eningi esingenekiyo endaweni ezisemngceleni kanye lemadolobheni afana leFrancistown kanye leHabron yokuntshintsha imali phakathi kohlobo lwebond note kanye ledola leMelika. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwene Botswana.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Inhlanganiso yabalobi bezingwalo zesiNdebele ezimpande zomdabu isisungule uhleko lo lokuguqula ingwalo zayo kubabona kude ngenxa yokuhluleka kwabantu ukuthi bathenge babale lezingwalo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Ujani lapho salukazisami?
Wena sanyanda akuhambi edatshelwa kunabo kwadu nathalapho.
Laba ngababhali bezingwalo zesiNdebele abangamalunga enhlanganiso ye izimpande zomdabu. Amalunga ale nhlanganiso esungulwe ngo-2015 atasebenze gadalala ebhala izingwalo ngesintu esezifika amachumi amathathu. Kodwa ke ngemva komsebenzi ongaka bathi bahlanganele ubunzima kakhulu bokuthengwa kwalezi ngwalo ngemva kokunanzelela ukuthi iningi labantu alisathandi ukubala izingwalo. Bahlale phansi bakhanda icebo lokulingisa lokho okumunyethwe izingwalo zabo bese bekufaka kuma-DVD azatholwa nguZulu azibukele ngamehlo. Okhokhela inhlanganiso obuye njalo abe ngumlobi uMbonisi Ndlovu ukuthi loba nje izingwalo bengasijisanga, icebo labo leli lokuguqulela ingwalo zabo kuma-DVD selikhombise ukuthakazelelwa ngabaningi.
Sinawo amanovelisi athengisayo, hhayi awahambi kakhulu, kodwa sikhangela ukuthi ngoba sesifake ku-DVD abantu abaningi bazokwanisa ukuthi babuke i-DVD ngoba manje sefuna into ezibukwa ngamehlo, abathandi ukufunda kumanoveli kakhulu.
I-DVD abasanda kwethula iqukethe udaba oluthi yeyikubi oluvela kugwalo oluthi yeyikubi olulotshwe nguye uMbonisi.
Yebo baba, uthe umuthi othando. Iyaxolisa baba, uthi usuphendukeni impala.
Umama uthi semphenduka intothoviyana.
Wena uzibone yini?
Ah, angazi ureni, umbona ngifana le ntothoviyana.
Yaxolisa baba, sengithi ngiyakwena.
UNoledge Ncube ku-DVD yalolu gwalo ulingisa enguthenjiwe uthi kwedlula ubunono bolimi okumunyethwe i-DVD yabo le.
Ulwazi yaluthola lokufunda njalo buye ukuthole ngoba le mdeni ibixabana yombili. So lapho ngokukhulelwa kwami sokuzayenza le mdeni iye ihlangane. So lokho kuyikufundisana ukuthi loba abazali bengaze bexabane njalo ngokuya kwesikhathi vele as umphakathi kumele ihlangane sibe ndawonye.
Elinye ilunga laleliqembu uPaul Ncube ukuthi sebekwenze kwaba ngumsebenzi wabo ukuvuselela umkhuba wokubala lokulondoloza ulimi lwesintu.
Sifisa ukuthi abantu bakithi babelwazi ulimi lwakithi njalo uma bethenga izingwalo babekwazi ukuthi lokhu esikubhalayo kube lulwazi lasebantwaneni. Futhi siyafisa ukuthi uma bebala izingwalo bangazilahli, bazibekele iy'ngane zabo ukuze babekwazi esiloba ngakho.
Omunye wamalunga leliqembu uMokhethi Nkomo odume ngelithi umntakana kaFred uthe engwalweni zabo lezi la kuma-DVD kusetshenziswa ulimi olujulileyo okokuthi bezwa ubuhlungu ukuthi ingwalo zabo azike mukelwa ukuthi sifundiswe abantwana esikolo. Enye inkondlo zakhe ethi Dear Mama ephuma ogwalweni lwakhe oluthi sikufanele isihogo ipha ubufakazi bokujula kolimi abalusebenzisayo. Mela Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ngifuna ukuthakala kumfuzo la mama, ngikubonge ngokuqhawa kwabeza kimi, ngokwaphethela ukungaqondi. Ugodola wakhamba ngezinyawo ukuze ngiqoke mina, waphethela usenze umsebenzi osowenu ukuze ngifunde mina. Ungekho mama kuba yikho mina, ungekho mama kumhlaba ngiwazi. Ngiyabonga ngokubonga.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi zibukela okwenzakala ekhaya kulandela ukhetho lukamongameli olwamakansila kanye lamalunga edala lephalamende. Abanye bathi lokhu bedidibele kulandela ukunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa webandla leZANU-PF. Omunye esixoxelayo ngumnumzana Nefat Siziba, izizalwane zeZimbabwe ezihlala eCanada.
Sesikubona ngamafastela ndoda, sikubona nje ngewindi la ukuthi uyalunguza ufisa ukuthi uyaphandle but usesaba. Singumumo late siwubona ngamafastela, sibona ukuthi hey iwedi imbi phandle laphana but hoping ukuthi khona kuzalunga. Yikho sibile ngakuthi ukuthi we hope ukuthi khona kuzalunga. But yeah, otherwise, the direction things are going, I think it is very proper. That's the best way things can go.
Ngicela ufake isindebele khonoko.
Engikuchoyo ukuthi khona isikhathi sonke lesi nje bekungekho ukuthi abantu belwe bebanga inyama isihlinziwe, bekuthi khona othethe itshontsho abaleke nalo. But nxa sibona ukuthi hayi lo nyaka omunye uvunyelwe ukuthi nxa kuthiwe khona itshontsho belingelakhe noma ucabanga ukuthi ngelakhe laye abe le mvumo, kuyatshengisa ukuthi hayi kulobuvelo sokulomehluko mbijani.
Ye, kodwa sibona ngazani kuyalunga nini khonokho baba Siziba okwenzakala eZimbabwe?
Mina ngathi mina sokusiya ngokuthi khona umuntu ngobani ongaphendula umbuzo onjalo ngoba imbuzo yonke iyangukuthi ngubani emaffecta kakhulu mina njengomuntu wesintwini isituation eZimbabwe kayingi affect kangako ngoba ngijwayele iaffecta abantu abaningi ngoba mina kungaze kubuye noma mbani angiboni ngizokudla and angiboni ngizobenefit but ngizibona nje ngizohlala ngisetshenziswa.
Yes, siyabona ukuthi le bandla lezaphu kade liphakathi kokhetho lolu kodwa ke alisatholanga ke izihlalo eziningi zephalamende kambe ukuthi nxa sukhangele kusuywa phambili kuyahamba njani?
Into yonke iyahlanyelwa. I think really i-brand yezaphu akula umuntu ongakhompyutha layo noma enye iphathi engakhompyutha layo. That's why kufuze ivele inyathelwe ibe phansi. Kati-ke sibonile ukhetho lungakabi khona ukuthi i-brand le ibibangwa. Abangapha de beyibanga, abangapha bebeyibanga. Okutshengisa ukuthi hayi madoda, lisendaweni e-right. Maintain your brand.
Mm. Kodwa-ke ubone ngani baba Siziba ibutho leZimbabwe lingavuma yini ukuthi kubuse omunye umuntu ongasokwezani?
Iye lizavuma lokho ngiyakubona ngoba ibutho uyabona kade sinto endithokozisa kakhulu ikuthi ibutho leli lalo for 40 years njengathi nje abantu labo bebephakathi kokuhlukuluzeka ibutho leZimbabwe. Ibutho leZimbabwe lingama-departments kati-ke singathi liqoqene abezanla abe-Rhodesia abe-Zebra uyabona into enjalo. Kati-ke all those people abanye ba-benefit abanye kababenefitanga abanye babulawela babo ngoba nxa sikhumbula nge-history eyenzakalayo ayisukuthi history yayikhetha ukuthi khona wena olisotsha bakho batshiywa but amabutho wonke lawa aluzayo izihlobo zabo lokhu bephakathi kungakho nxa sikhangela kade silo obemkhulu wakhona nxa ephumile singathi maybe buhwaba or ikuthanda ukuya phambili usephumile well esingakukhulekela ukuthi akeke ungathatha ibhentsheni uphume esihlalweni ungabuyele emuva.
Umnumzana Nefat Siziba yisizalwane seZimbabwe esihlala eCanada. Sixoxe laye eseToronto.
When you are summoned unto the table to discuss peace, when you are disarmed and suddenly four bullets have to greet you.
Lo umculo ke Albert Nyathi singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibandla lezano PF lidili lethemba lokuthi lizanqoba kudaba lokhetho oluphanyoke emthethandaba ngumanyano MTC Alliance. Abalobi bengwalo zesiNdebele sebesebenzisa umabonakude ukwenzela ukukhanga abantu ukuthi babale ingwalo zabo. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje oluvalelisayo emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube. Litshone kahle.